Abenkani seSpanye Cultural Society lamalunga edlula amakhulu amabili lenqeye ibambe umhlangano osetshenziswa inkundla yabulenjini yeWhatsApp ukuxoxa amathuba akhona kunhlangothi zokwemba. Okade ekhuluma ngamathuba akhona kwezokwemba uManjini Ladumani kwethu uthi uqathekile ukuthi abantu babe lolwazi lwale bhizimusi bengakangeni kuyo.
Iningi lakithi siyezwa abantu bediscussa ngemining, sizitshele ukuthi hayi imining is something beyond us. Kube kanti kulabanye ababuya bevela kwezinye indawo befike bekwenze khona lokhu bephumelele sibakhangela ukuthi awunangeyani umuntu senothiswe ligolide kumbe senothiswe yilokhu. So kusemandleni ethu lathi njengabanikazi bendawo ukuthi si-approache ingatsha zikahulumende ezikhangelane lalokhu sithole amalungelo aqondane lathi njengabanikazi bendawo.
Umsekeli kamphathisihlalo kunhlanganiso yeSpanish Cultural Society uMnumzana Bekithemba Jele uthi babone uqathekile ukuqoqa umhlangano ukuthi abantu benelise ukuba lakho ongabaphathisa ekakhuluma sebephindela ekhaya.
Zona nengihlelo ezenzakala ekhaya kodwa uthola ukuthi ziyasikhutha njengabantu ababephandle. Ikhosi yasikubona uqathekile ukuthi sihlanganise amakhanda sixoxisane ukuze lathi senelise ukuthi sikhulumisane labasekhaya njalo la lezinhlanganiso ezisekhaya ezikahulumende sitsho lapho esifuna ukuthi sincedise khona.
Ngomnyaka ka-2021 uhulumende wakhipha incwadi ezinikeza amankampani ukuthi adinge indawo lapho angemba khona ezibizwa ngokuthi ngama-exclusive prospecting orders ama-EPOs. Utshele uthi kulokunanzelela ukuthi kulabanye abafika emhlubulweni wemathebeleleni abafika bezothola indawo yokwemba kuthiya abantu bendawo bephandle.
Indawo eziningi uyathola ukuthi abanye abantu babe sebephange bagijima bayenza lokho thina abanye singakwenzanga. Okufana lokuthi indawo yama-EPOs uthola ukuthi indawo yonke yemathebeleland isithethwe. Nxa usithi usu-aplayela imayini uthola ukuthi abanye sebe-aplayele ngaphambilini njalo abangayisiko khonapho abahlala khona beduze, kanti kuqakathekile ukuthi lathi siseduze lapha sithole ukuthi siyancedakala, kanti phela anti lathi sisemhlabathini owedwa.
Okubhizimusi yokwemba igolide kodwa ihlala eBotswana uMnumzana Faith Sibanda uthi uqakathekile ukuthi abantu bebambane bangene kubhizimusi yokwemba ngoba bengabuyelwa inzuzo.
Igolide ayihluphi imakethi yangkhona ngoba uhulumende uyoyithathayo. Ilabantu anjeabo-Fidelity, ilabantu ekilinwa khona ukuthi yenza ku-easy. Le mali yangkhona irate yangkhona ngiboni right so far so good. So far so good. Ngoba ilaba ithenziwa kunye kwazi uyithenza nxa ufika irate yangkhona i-right ngama-$60 per gram. Kunxa utshanze kuhle isiluyithenze five.
Uhulumende weZimbabwe uthi yena ufuna ukwenza uhlangothi lwezokwemba ukuthi lube yilo luhamba phambili ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Kodwa bahlaba omkhulu umkhosi kakhulu emhlubulweni efanele emathebelelendi kanye lenkabazwe ukuthi abavela kwezinye isigaba kumbe kwamanye amazwe afana leChina yibo abagcina bethola amalayisensi awokwemba. Indawo eziningi emathebelelendi sezingaphansi kwabantu abathola incwadi zokwemba ezama-EPOs. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.